Baze ngobuningi abantu ukuzosekela unkosazana Linda Masarira lapho emiswa phambi komthetho wandaba kamantshi lamhle eHarare. Ukulahlwa kwesicelo sika Masarira kucunule abemikhankaso ehlukeneyo abazesekela omunye wabo bengasijabulelanga isinqumo sika mantshi uStan Mambanje sokwalela ukukhwezwa kwalolu daba edalela phezulu ele Constitutional Court. Lokhu kungemva kokuba umtshutshisi uTafara Chirambira ethe asikho isizathu esiqinileyo sokuvumela ukukhwezwa kwalolu daba eConstitutional Court. UMasarira umelwa nguKudzai Kadzere olilunga lenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kwabaze edale likamantshi lamhla babalisa unkosikazi Evelyn Tachiwana owenhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics Alliance ZWIPA obekhathazekile ngale mpumela.
Lokhu sibili kubuhlungu ngoba uLinda lo ukuthi nasibona angani yikuyenza kwe-government okokuthi babona ukuthi uLinda lo ube ngumuntu ube ehamba esiyokhuluma ukuthi ufuna imali zakhe. Akumele bamunike e-National Railways ngale. So she was on top. So bona kabafuni ukuthi uLinda ebe ebonakala. Bafuna ukuthi ehlale engaphakathi engabi free.
Ube lombono munye unobhala jikelele womkhankaso we Occupy Africa Unity Square uCharles Nyoni oke wasebenza noMasarira.
Kutshengisa nje ukuthi uhulumende owelapha eZimbabwe kakho ukulalela abantwana beZimbabwe, kakho ukuqakathekisa izikhalazo zabantwana beZimbabwe. Ungaphakamisa ikhanda ukhuluma ngohulumende weZimbabwe uyakudingela icala lokuthi akubophe akungenise phakathi. Kutshengisa nje vele ukuthi kala respect eyama rights abantwana beZimbabwe. Uhulumende walapho eZimbabwe vele kakubambi ukuthi kube akuqakathekise ukuthi abantwana beZimbabwe nxa bekhuluma ku-constitutional right yabo ukuthi batshengisile, bakhulume, bakhulume intando yabo, balalelwe futhi phezu kwakhonoko.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, laye ubekhona kulombuthano.
Ngibona ukuthi kumqoka ukuthi sibuye sizohlangana noLinda ngoba kwaningi abantu bangabotshwa angangena phakathi abe yedwa. Ngathi kuyambulala inhliziyo. Kusasa kuzenza ukuthi nxa sokule iminye imikhankaso kasangena emikhankasweni le. Sozama ukumtshengisa uLinda ukuthi liqhawe lethu yikho sibuye sonke ukuthi sizomanyana laye. Sizomtshengisa ukuthi siyamsekela njalo sime laye njalo azwisise ukuthi loba ehlezi phakathi kuningi okwenzakalayo ngaphandle.
Ethi le indlela yokwethusela abalomcabango ukuveza imbono yabo yokukhonona ukuba besabele khatshana.
Mina mbona ngantu aliqhuvu elikuhulumende ukuthi ngathi wazama ukuthi afuke phansi lo mkhankaso we this flag lo wethajamuka kodwa sebabona ukuthi bayehluleka. Lo yedwa oseleyo liqhuvu nje lomuntu ozubuhlungu ukuthi abantu jikelele eZimbabwe ngathi bayasukuma bazama ukuthi kube lesitshengisa ukuthi lingasukuma lisiya phambili salifanele ejele ngathi okwamalanga amaningi.
Unkosazana Linda Masarira labanye bakhe babotshwe mhlaka 6 Ntulikazi besetheswa umlandu wokubangela udlakela emkhankasweni wokutshengisela ngokungayi emsebenzini owe-total shutdown. Abanye bakhululiwe ngemva kokuhlawula ibail, yena yedwa eqhubeka esalelwa kuthiwa elakho ukubaleka. Baqhubeke behlabela abaze ukuzotshengisela usekelo lwabo ngesikhathi lolu daba lusedale likamantshi eMbare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.